besise mthethandaba sisedale le high court lapho akade sile ngathi bese lamacala ngibe singathi ama case amathathu esiwabise phambi kwe high court udaba lokuqala belukhangelane lokuthi amapolisa bayahlukumeza abantu bayachaya abantu bayachisa ngathi izinto ezithengiswa ngabantu ngesikhathi se lockdown bengathi ngathi isikhathi se covid so siyathaba kakhulu ukuthi idala elikhulu le high court selikufake kwaba emqoka ukuthi amapolisa gabalawa amandla ukuthi loba umuntu nje engelasizathu sokuphuma akumelanga bamchaye kumele bamthathe bamhambise ejele kumbe abhadaliswe ifine ukuthi uphumeleni engelasizathu njalo siyakhuthaza abantu kakhulu ukuthi hayi kahlale nini endlini siyakwazi ukuthi kunzima kahlale endlini ngoba lo mkhuhlane uyabulala abantu udaba lethu lwesibili beludaba lokuthi labo abasebenzayo amanesi lamadokotela kulezi zinto eziningi okumele uhulumende azifake izinjama maski lokunye okuningi ikhothi ikhulumile ukuthi uhulumende kumele athathe ngathi imizamo yonke yokuthi abantu laba baphiwe lezo zinto ukuze kunqabe sebenza bangabanjwa yimkhuhlane udaba lwethu lesithathu belukhangelane lokuthi njengoba nje abantu bezisebenza 95% yabantu abasebenza eZimbabwe bayazisebenza bayenza imisebenzi yezandla sifuke idala ukuthi liphushe uhulumende ukuthi gapha abantu izimali gapha abantu ukudla impupu amanzi njengoba sikubonayo kwamanye amazwe uzathola ukuthi amazwe anjengabo America South Africa lamanye amazwe amaningi abantu bayaphiwa izimali bayaphiwa ukudla eUganda sibonile abantu bephuka ukudla gapha abantu imali gapha abantu ukudla gapha abantu amanzi kwenzela ukuthi abantu bakwanise nje ukuthi bahlale endlini balandele i-lockdown efakwe nguhulumende
eZimbabwe libona ingani imali ingalithatha ngapi yokuthi ifeze konke lokho
uhulumende ulayo imali yokupha abantu iDepartment of Social Welfare ilayo information yonke le ukuthi abantu abangakwanisiyo ukuziphilisa bangaki njalo bangapi uProfessor Mthuli Ncube uMinister weFinance uphendulile ingathi esingathi iresponding affidavit kugwalo akade siluhambise ekhodi wathi imali balayo kodwa ngathi basafaka ngathi ngama $200 so thina esikudingayo ukuthi kube lo mthetho ofosa uhulumende ukuthi athi ukuthi abantu bazaphiwa imali ngoba nxa kungela mthetho yikho lapho sibona khona ukugcina abantu sebephiwa ngeze politics ukuthi wena ungwezani kumbe ungwe MDC uyaphiwa njalo kawuphikwa wonke umuntu angabe seGwanda angabe seBhinga angabe ngapi abekwazi ukuthi yena kumele aphiwe okunganani
amapolisa lamasocha engekela ukulalela isinqumo somthethwandaba ke
sekelo sombuso silezi nqumo bengathi silama rights okumele wonke umuntu nje angahlukunyezwa ngamapolisa angahlukunyezwa ngamasocha kodwa abantu abaningi abakwazi lokho so nxa sesihambe ekhoti saphiwa isinqumo sokuthi amapolisa lawa sekwazi ngoba i-case le lawo babe lama lawyer abo kulalo kuthiwa yi-personal liability ukuthi yena lo mpolisi okuchayileyo yena msocha lo okuhlukumezileyo personally nguye simbophisayo so kuqakathekile ukuthi abantu bazwisisise ukuthi nxa amapolisa angakuhlukumeza nxa amasocha angakuhlukumeza kumele ubike zikhona inhlanganiso ezinjengabo Zimbabwe Lawyers for Human Rights lezinye inhlanganiso eziningi nje ezikhona so kumele bazwisisise la amapolisa la amasocha ukuthi kunzima ukuthi umuntu angachaya umuntu asoze sithule siyakhuthaza njalo amapolisa siyababhalela amagwalo sibakhuthaza ukuthi ngabayenze umsebenzi wabo kodwa ngakukho emthetheni ukuthi umuntu achaywe ngokuthi uphumile endlini.